Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 26 ngomabasa 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumeni uzakwenza njani ukuthi umumbu lo we $200 ovela kwamanye amazwe oMalawi, oZambia, oMozambique ungangenelizweni ukusuphambanisa ukusebenza kwamafactory. But uVice President ukuchasisile wathi idifference ama millers kasoze abe akhathazeke ngakho, bazabanika at the import parity price.
Umhlangano wabosomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair Business Conference uqhutshwe lamhlanje eZimbabwe Trade Fair koBulawayo.
Silusizi kakhulu ukuthi khona eZimbabwe sokungani ingozi zemabhasini process ezizadlula ukubulala okwenza umkhuhlane we-cancer kuleli lizwe. Yoni HIV asakhulumi ngayo sindlulwa khatshana ngama-accident.
Kufa abantu abahlanu engozini yebhasi ephume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni ilubhekise eMutare. Umphathintambo ogatsha lwamapholisa kule South Africa uMnumzana Fikile Mbalula uthi amasotsha eZimbabwe abaleka kubutho yiwo adala amacala esabekayo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabo somabhizimusi walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair Conference uqhutshwe lamhlanje wavulwa okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Yena othe uhulumende ophakathi kokuqinisa uhlelo lwakhe lokulima olwe-command agriculture ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kubika uNompumelelo Moyo.
UMnangagwa utshele osomabhizimusi ukuba uhulumende uphakathi kokuvuselela ezomnotho ngokulima izilimo lezifuyo ezehlukeneyo, njalo usebeke eceleni imali eyenela ukuthenga isivuno somumbu kubalimi, ethi kunje sebeqalile ukulima ingqoloyi phansi kohlelo lokulima olwe-command agriculture.
Kulandela uhlelo lwe-Zim Asset, lapho esilima umuntu ezikhokhela ole-command agriculture, lonyaka siyitshayele inani. Kwinyanga ezizayo sikhangelele ukuqala uhlelo lwe-command fishing kwizigaba zonke ezilishumi zelizwe, njalo sesiqalile ukulima ingqoloyi ngaphansi kwehlelo lwe-command agriculture.
Umqondisi wenhlanganiso yezamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, uMnumzana Busisa Moyo, yena uthe besabela abantu abazakuyathenga umumbu eZambia leMalawi ngemali ephansi bezowuthengisa eZimbabwe ngentengo ephezulu.
Ngoba umumbu uzathengwa $390, sikwazi ukuthi abanye bayenelisa ukuwuthenga eZambia bawuthenge ngxenye nge-$200. Uhulumeni uzakwenza njani ukuthi umumbu lo we $200 ovela kwamanye amazwe oMalawi, oZambia, oMozambique ungangenelizweni ukusuphambanisa ukusebenza kwamafactory. But uVice President ukuchasisile wathi idifference ama millers kasoze abe akhathazeke ngakho, bazabanika at the import parity price.
Usomabhizimusi uNkosikazi Shila Sidambe uthe kuyathembisa ukuba ezomnotho zizakhuphuka uma konke okumele kwenziwe kungaqhutshwa kahle.
Hey, womama ngiyalikhuthaza ukuthi dingani ulwazi lowe-command agriculture, ngoba i-command agriculture le izanceda, iyanceda kakhulu. Besicela bakithi uhulumende, siyaphuza izinto sibili ukubuya, besicela uhulumende ukuthi asincedise kakhulu ngohlelo lolu. Luhlelo oluhle ukuthi sibili nqa bengasipha zona izinto ezincedisa ekulimeni, bengabe besincedile kakhulu.
umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe iRBZ uDokotela Khuphukile Mlambo uvumile ukuba ilizwe libhekane lokusilela kwemali ethi kabalali ngemizamo yokubona ukuba uZulu uyathola imali ebhanga njalo lwendwendwe ezinde ziyehla.
I think in the qakathekileyo ofanele sizwise ukubana ukuswelakala kwemali namhlanje akuqali namhlanje. Imali eswelakalayo lapha yimali esingesiNgisi, foreign currency, singathi imali yangaphandle. Phambi kuka-2009 besisebenzi besile mali yangaphandle le mali elizweni, namhlanje sela mali elizweni. So imali esiyisebenzisayo ngiyangaphandle sisebenzisa lapha phakathi lokubisa izinto ezivela ngaphandle.
ELaZimbabwe liphakathi kokugalula kwezomnotho ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ezombusazwe, ubugwelegwele becorruption lokunye. Uhulumende uyavuma ukuba uhlelo lokulima uzikhokhela ole Command Agriculture lube lezigwenxa kodwa sebekulungisisile njalo bakhangelele ukuqhuba kuhle uhlandla elilandelayo. Umbukiso walonyaka we-ZITF 2017 ungene kulanga lesibili lokhe kulabanye abalokhe bengakaqali ukubukisa ngenxa yobunzima abahlangana labo ekungeniseni impahla yabo abafana labeSenegal kulandela ukungazwanani labo hlangothi olubona ukungena lokuhlawulisa impahla engena elizweni abeZimra kunhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla abazelazo zingene. Ngimele iStudio 7 yobulawayo eZITF ngingunompumelelo Moyo.
Kufe abantu abahlanu kwalimala abangamachumi phose amabili namuhla engozini yebhasi ephume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni. Ibhasi le ngenkampani ye-Inter Africa ebilubhekise edolobheni leMutare isuka koBulawayo, kubika umsakazo we-ZBC. Umsakazo lo uthi abasinde engozini le bathe umtshayeli obehamba ewozela okungaba kuyikho okubangelela ingozi yona elandela eyenjalo ingozi yebhasi ebulalise abantu abangamachumi amabili emgwaqweni osuka eHarare usiya eBeitbridge kumalanga asanda kwedlula. Sixhume ilunga ledalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Silusizi kakhulu ukuthi khona eZimbabwe sokungani ingozi zemabhasini phosethe zizadlula ukubulala okwenza umkhuhlane we-cancer kuleli lizwe. Yona i-HIV asakhulumi ngayo sidlulwa khatshana ngama-accident. Ngoba njengoba usitsho kusanda lokhu kusanda nje kulandela ukufa kwabantu abangamachumi amathathu lo yedwa ababulewe ku-highway eHarare usiya eBeitbridge. Nanxa kuyikuthi kuliqiniso ukuthi umtshayeli ubeselele, lokho kungabe kukhombisa nje izinto ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala ukutho ukuthi khona mhlawumbe inkampani yalamabhasi ngayiphi ithuba abatshayeli bayo ukuthi bethole ukuphumula. Kanti njalo kungaba kuyikuthi engxenye mhlawumbe umtshayeli kaziphanga ithuba lokuthi ephumule endubana engakangeni emsebenzini wakhe. Okuyinto okufuze ukuthi ngabe abantu beZimbabwe khathesi ikakhulu bona laba abatshayelayo kufuze ukuthi umuntu nxa esithengena esiyahlala emoteni esiya driver ekunanzelele ukuthi ukuchayela abantu abaningi abazegcwele ikakhulu ebhasini ngumlando omkhulu oyabuphiwe ukuthi ube lonanzelelo olukhulu uma uchayela. Kuqakathekile ukuthi umchayeli nxa ezibizwa ukuthi khona umzimba wakhe kawuvumi ukuthi engene emgwaqweni ehambi, kungangcono ephumule.
abazali bona lubana bethe babona kukhona okungahambi kuhle ngomthayeli kuyini abangakwenza
esikukhangeleleyo ukuthi emabhasini nxa kuyikuthi ungananzelela ukuthi umthayeli akathayeli ngendlela eyiyo kuqhakathekile ukuthi eyaziswe ukuthi hayi kungangcono eme kumbe kwesinye isikhathi angama sibili simthathele amakhiye nxa kuyikuthi singazisanga amapolisi
Umnumzana Prince Tubeko Sfanda ngumeli wePinga North edalele eParliamente. Izivumelwano zokusebenzelana ezisayinwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli weMDC Thilo umkhokheli weMDC umnumzana Washman Ncube kanye lonkosikazi Joyce Mjuru oyebandla leNational People's Party sezamukelwe ngenjabulo ngabasakhulayo abathi ukubambisana okunje kungaletha umahluko kwezombusazwe kubika uMike Wove
Ngemva kokuvumelana ukusebenzelana kukhetho oluzayo phakathi kwabakhokheli bababandla ezombusazwe atshiyeneyo, abatsha abaningi kweleZimbabwe bathi bayalijabulela lelinyathelo ngoba lilakho ukudala amathuba okuthi kube lenguquko ekuphatheleni kwabo kwezombusazwe kungaba yikuvota loba ukucintisa. Umnumzana Thamani Ncube ngomunye wabasakhulayo olwela amalungelo abatsha ePlumtree. Uncube upha umbono wakhe ngalolu daba.
Umbono ubekugqakathekile ukuthi kona nxa sivele sifuna ukuthi kona sisuse izalo PF embusweni abantu basebenzelane ndawonye lanxa belembono ehlukeneyo.
Uncube uqhubeke echasisa impangela yokuthi iningi labatsha lamungele ngenjabulo lelinyathelo.
Abantu abatsha ngendlela ngakhuluma labo kuma wadza ehlukeneyo lasezindaweni ezehlukeneyo nakuma social media bayakuthakazelela lokho ngenxa yokuthi kona abantu abatsha ngombono wabo they are the most affected by umbuso wezalo PF ngoba yibo abantu abangasebenziyo yibo abantu abangafundiyo yibo abantu abantula lamazwe yibo abantu futhi abasetshenziswayo kulolu dlakela lwezombusazwe so ngokukhulumisana labo mboni ngani bayakuthakazelela ukuthi kona aluba kungaba nomunye umbuso oyehlukene nalo esesiwujayele owe-37 years beke bebona ukuthi bona kanti abanye abantu abangaso Robert Mugabe nezalo PF babusa njani ilizwe
Omunye njalo wabasakhulayo owabungele ngenjabulo lelinyathelo ngumnumzana Pluto Ntabente. Yena ke ngumlobi oke wabhala ibhuku elixoxisana ngezombusazwe kweZimbabwe othi ithuba selikhona sokuthi isivumelwano esinjengelesi singaletha umehluko kusimo somnotho elizweni.
Ayinto enhle kakhulu sifuna kuthendisa ukuba singaba indlela enhle siya phambili into engayitshintsha isimo esiyiso lapha eZimbabwe ngo-2018. Abatsha bona kahle kahle uma bekhangela leyo nto sifisa ukuba kungadinsa uhulumende ukuzisinsa nje i-economy esikiyo lowo sonke litholakale imisebenzi lento ezinjalo
Eningi labatsha elikhulunywe lalo yilomsakazo liveza umbono wokwamukela ngenjabulo ezivumelwano ezinjenge okuvezwa la imbono abayiloba enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC ngingumike Hobe.
Ku live talk kuhlelo lwe diaspora forum sikhangela amazwi kamphathintambo wezamapolisa kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi isizalwane seZimbabwe yizo ezidala amacala esabesayo kwele South Africa thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo namhla kuhlelo lwethu lwezabantwana beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Mpariwa Gwekwerere osuka eZimbabwe kuminyaka emihlanu edluleyo Umpariwa utshele uChris Gandhi weStudio 7 ukuthi akulula ukundla abantwana emazweni ngoba belakho ukuthatheka ngokwenziwa ngontanga bemazweni okungahambelani lamasiko eZimbabwe
ngiyaka emhlanje ngathi simhlanje sengiya ku kwesithupha khona manje.
Uyibona njani impilo yemazweni nxa uqathanisa lekha?
Ziningi izinto ezitholakalayo emazweni ezingekho ekhaya. Into yaqala engayisho njengokuthi mouse ekhaya uyabona ukuthi impilo yakhona izinto esizithatha ezimele nje umuntu azithole nje nsuku zonke. Into yokuthi igesi iyatholakala, indlela zilungile esibhedlela ngahambo yawo kuyelatshwa. Izinto zonezo nje everyday living thing ekhaya sezihlupha. Emazweni kuyatholakala lokhu. Ngumehluko omkhulu lo okumele engingaqala ngawo ukutsho.
Kahle kahle kuyini okwakuletha emazweni?
Hayi, sithethe yikho lokho ukubalekela isibheko zekhaya. Uyabona sebenza ekhaya imali ibingasekho. Ukusiya emsebenzini usebenzi inyanga iphele imali ayikho. Uthi usiye endlini awula mali. Uze usithi-ke kanti poke ngisebenzelana ngenzeni ngithini ngingathola njani ukuthi imali ukuthi abantwana bephile. Yikho siphuma.
Manje wena uthe ufika emazweni lapha uqale njani? Ungasitshela nje ngamafutshane.
Hayi, yikho lokho ukuthi umuntu yabe ufike ufikele kwabanye abanye abavele ekhaya siqale-ke bekuncedise labo bekubonise nje bekubonise indlela zokuthi ungathola kanjani umsebenzi lawo ube usuqala ukusebenza kuthile.
Uze ubuye eMelika lapha wabuya wedwa kumbe wabuya lemuli?
Aminabuya lemuli.
Bona bakubone njani kakhulu abantwana? Benelisile yini ukuthi baphile njengabanye?
Hayi, abantwana sebekhulile. Into nje engingabonga umdali nayo le sebekhulile. Yikho-ke hhayi bafike lapha sebengabantu labo abaley'ngqondo zabo abazibonelayo sebekwazi ukuthi lapho esivela khona kunjani lapho esikhona lapha kunjani. Yikho-ke hhayi lapho hhayi ngiyabonga umdali labo.
Manje ngokubona kwakho abathatheki yini abantu abakho ukuthi begcine sebesenza lokhu esiyakusukubone kusenzakala kusenziwa ngabontanga lapha emazweni?
Eyo yinto esihlala siyicabanga ba yinto esihlala siyicabanga siye sabo ngoba ye umuntu kunzima ukuthi umuntu abe lokhu elayo imfundiso yakhe avele layo ekhaya engumntwana abe lokhu eyigcinile eselapha ephakathi kwabanye abantu ababe benezinye indlela abazenza ngazo. Yinto enzima kakhulu, ayisihlala sikwesabela lokho kodwa sihlala sikhuluma la uyabukhuluma labo ubabonisa lawo ukuthi hayi niyakubona lokhu kunjani lokhu kunjani lokhu kunjani ibusala ukhuluma labo ibonisana. Yinto enkulu.
Sebeke bavakatshele ekhaya na sebelokhu bafika la?
Hayi.
Uzaphenduka yini ekhaya komunye umnyaka?
Hayi, yinto engiyifunayo le ba. Lapha nje sisimi ngonyawo olulodwa sifuna ukubuyela ekhaya. Hayi, umuntu uyaguquka baba, uthi ngingagcina kunjani? Umuntu uyaguquka, kungathi uyaguquka kungalo ukuthi kulunge kube yikho kanye ngasikhathi sinye esikukhangeleleyo kodwa iqiniso ukuthi kuyaguquka. Senelisa ukuthi sibuyele ekhaya, sibuyele ekhaya kunxa kufuna ukulungiswa incedise lathi ukuthi silungise khonokho kufuna ukulungiswa ukuthi sibe la iZimbabwe le esiyifunayo esivele siyani. Esake sayibona, esake sayicabangela ukuthi izaba yini. Siyabuyela siyoncedisa nesikhathi nasokulunga.
Manje abantwana nxa kuyikuthi basebeqale impilo yabo lapha sebethethe kumbe bethethwe kuyini okuzenzakala? Lizabachiya abantwana?
Umbono wami mina ngokuthi ngikhangela le nto eZimbabwe nxa sikhangela iZimbabwe ukuthi khona sesile simo esifuna ukuthi sizwisise ukuthi khona sesingabantu abaphila emazweni amabili. Umuntu lelizwe lapho okhulele khona labantu abakho ohlale khona ube lekhaya. Yikho-ke mina ngokubheka kwami amboni ukuthi kunesidingo sokuthi sithi khona phaleni abantwana bethu sibuyele nabo emakhaya asambeni nase sihamba. Hhayi, sina njengamina ngithi mina ngumuntu omdala mina yimi embona ukuthi khona hayi mina kumele ngibe ngisekhaya. Abantwana mambe la mina ngikhona ngazi kuyohambisana kuyazi kulokudlelana. Into engibona inkulu eqhakathekile nale ukuthi singazi ukuthi khona kube lokudlelwana ngoba ukudlelana lokhu kuzasithuthukisa kuyathuthukisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mpariwa Gwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umphathintambo ogatsha lwamapholisa kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula uthi amasotsha eZimbabwe abaleka kubutho yiwo adala amacala esabekayo kwele South Africa. Umnumzana Mbalula uthi banengi asebebotshiwe kanti njalo bakhona abanye okusalandelwa umkhondo wabo. Kubika uBenedictine Nhlapo.
Ekhuluma labesindaba ePretoria ngohlelo lwakhe lokulwisa ubugangi kwele South Africa, umphathindaba umbalula uthe ukhathazekile kakhulu ngamasotsha abaleka eZimbabwe ezodala amacala kuleli.
There are people who come from Zimbabwe across the line here, they run away from military in Zimbabwe.
Kulabantu abachapha umngcele bevela eZimbabwe bebalekile kubuthu bese befika lapha bedala amacala. Leli liqiniso. Lifuna ngilitshele ubani. Ngiyalitshela kathesi. Kulaba bekubuthu eZimbabwe abakuleli ilizwe abagqekeza emabhanga besenza ukuganga. Babalekela umugabe elizweni labo.
Sekulezi hlakalo eziningi zezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa kwele South Africa ngamacala abalisa ukweba ukubulala lokunye. Loba kunjalo inkulumo kaMnumzana Mbalula isilethe ukungunguna kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Umbiko owethulelwe iphephandaba lebulenjini ele African News Agency, iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa, ithi kuyadanisa ukuthi umphathintambo Mbalula wethulela umbiko kungela bufakazi obugcweleyo. Abanye ke bathi inkulumo kaMnumzana Mbalula ilakho ukuba inhlansi engabangela izenophobia. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi kuyingozi ukwethula inkulumo efana lekaMnumzana Mbalula kungela bufakazi obambekayo.
Udaba olukhulunywa nguMinister uMbalula kasilabo ubufakazi lokuthi abesibutho laseZimbabwe yibabuya lapha bezokwenza iroba amarobberies. Kodwa nxa kuyikuthi kuliqiniso ukuthi yibo ababamba inkunzi ababamba amabhenki eSouth Africa.
Kodwa uMnumzana Mbalula uthi ulabo ubufakazi obugcweleyo ngenkulumo yakhe.
The criminals who killed Sergeant Sibiya, we arrested them. Two of them.
Izigangi ezibulele ipolisa uSibiya sizivambile ezimbili zinemibhobho engekho emthethweni kanti zilamanye amacala amaningi. Izigangi ezatyontsha isitolo sendandatho eHyde Park sizivambile ezinhlanu zonke zivela eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe.
Ngokomthetho weZimbabwe, umuntu ongene kubutho akulula ukuthi aphume kungelasizathu esibambekayo. Inengike likhetha ukubaleka lisesaba ukubotshwa ngokuphuma kungelasizathu. Loba nje bekhona ababalekele baya kwele South Africa, inengi lithi akulunganga ukwenza sengathi yibo bonke abafika kuleli badale amacala. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kesizwe imbono eveza amazi aveza imbono kaHulumende weMelika.
Umhlaba wonke jikelele ngolwesibili unanze usuku lokuhlolisisa umkhuhlane woqhuqho olubizwa ngokuthi yiWorld Malaria Day. Lesi bekuyisikhathi sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Usuku lolu belulesihloko esithi End Malaria for Good. Ngomnyaka ka-2015 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 212 million baba lomkhuhlane woqhuqho. Abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 429,000 babulawa ngumkhuhlane lo. Inhlanganiso ebona ngemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele eye World Health Organization ithi inani labantu eliphose lifike okuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini 90% ababe lomkhuhlane woqhuqho njalo ababhubhayo babengabantu bezwekazi le-Afrika. Okuhle ukuthi umkhuhlane woqhuqho uyelapheka njalo kwenzakala ukuthi umiswe ukumemetheka emhlabeni wonke jikelele. Kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya ngomnyaka ka-2015, inani labantu abagula umkhuhlane lo lehlaphose ngokuyisilinganiso sokungamajumi amathathu ekhulwini 29% kulandela imizamo ephakeme yokuqeda umkhuhlane woqhuqho. Loba kunjalo umkhuhlane lo ubulala umntwana oyedwa nxa kusedlula imizuzu emibili sonke isikhathi emhlabeni wonke jikelele. Amanethi okuthiya imiyani ememethekisa umkhuhlane lo njalo lokufaka imithi endaweni lapho imiyani ezalela khona kuyanceda kakhulu ukuthi kuphungule inani labantu abagula umkhuhlane woqhuqho. Ukuze uphele umkhuhlane lo, iWorld Health Organization isiphume lohlelo olubizwa ngokuthi yiGlobal Technical Strategy for Malaria esekelwa ngamazwe anjengeMelika lamanye ambalwa. Uhlelo lolo lukhangelele ukuthi kuzaphungulwa kakhulu inani labantu abagula umkhuhlane lo kusiyafika umnyaka ka-2020 leminye iminyaka elandelayo.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kaHulumende weMelika. Kwezemidlalo, uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Emdlalweni odlalelwe enkundleni yeDelivatsimu yasedolobheni leBrightbridge, iqembu letsholotsho linqotshwe ngeleHighlanders nge-2-1. Abahlehlele iqembu leHighlanders ngabagadli uPrince Dube kanye loRedrick Mutuma, kuthi iqembu letsholotsho lihlohlelwe nguLucky Nyathi. Womathathu la magoli yahlohlwe ngehlandla lesibili lomdlalo, njalo lempumela itsho ukuba iqembu letsholotsho linqotshwe kwakuqala kwimidlalo yalonyaka, njengoba imidlalo nelandelwe yilo wanamhlanje belihlala lisiba ngotshikilobhanqa. Ngakwelinye icele, umgadli weHighlanders uRodrick Mutuma ulitshayele okwakuqala emambuleni selokhu waba yingxenye yeqembu leBhozo. Iqembu lenkezi iPlatinum leCapes United abe ngotshikilobhanqa 2-2 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBaobab, njalo ohlohlele iqembu lenkezi nguDonald Teguru, yena ulitshayele kabili emambuleni, ukuthi abahlohlele iqembu leCapes ngabathi uTafadzwa Rusike kanye lo-Abbas Amidu. Emdlalweni obusenkundleni eluveve, iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-3-2 ngeleWange, kuthi iqembu leHarare City libe ngotshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni lelebulawayo City. Kube lempumela efanayo emdlalweni obuphakathi kweqembu leFC Platinum leTriangle enkundleni yeMaglas, lawo ophele zingutshikilobhanqa 0-0, kuthi iqembu leChapungu leLeyada wona abe ngutshikilobhanqa 1-1 enkundleni yeAscot. Ikanti emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga eCariba, iqembu leZPC Cariba linqobe leJapani Mine nge-2-1. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leChikenini lizadibana khona leBlack Rhinos enkundleni eluveve, kuthi iqembu leDynamos lizemukela iqembu leHawumayini enkundleni yeNational Sports. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kodlwayo abafana bakumahlaba ithwale beqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Womhlangano wabosomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair Business Conference uqhutshwe lamhlanje. Kufe abantu abahlanu engozini yebhasi ephume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni ilubhekise eMutare. Kwanelogo lamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.